usuku lokubhungaza iAfrica Day lusuku oluqhakathekileyo kakhulu ikakhulu ebantwini abamnyama bonke eAfrica. Lokhu ngikusho ngoba isikhathi sokuthi sikhumbule emuva ukuthi sivela ngapi. Imvelaphi yethu njengabantu yiyo eyenza senelise ukuthola umkhombandlela wokuthi njengoluntu, njengomdaka omnyama, njengesizwe seAfrica siya ngapi futhi sihlose ukwenzani. Yikho lolu suku luqhakatheke kakhulu, kumele lunanzwe lube isikhumbuzo esikhulu sokuthi abantu bakhumbuzane ngenhloso ezazikhona ngesikhathi kulolu suku lusungulwa, ngesikhathi imizamo yokuthi Africa isebenzisane kusungulwa. Kuqhakatheke kakhulu, kubalulekile sibili ukuthi abantu bafike kulezo sikhathi bese sihlolisisa futhi sihluze ukuthi lezo nhloso lezo njongo ziyafeze ka yini, sesihamba umango onganani, sesihambe ibanga elinganani, kusasele umsebenzi ongakanani okumele wenziwe futhi ufezwe.
Inhloso abakhokheli be-Africa ababelayo besungula o-African Union, isayi Organization of African Unity ngaleso sikhathi, ungathi isakhona yini kunkokheli zalamhlanje?
Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi inhloso kwaye ukuthi abantu abamnyama bakhululeke ekugqilazweni ngamakhiwa. Sesingathi hayi lokho sibili sesidlulile kikho politically. Singathi hayi sibethule isigqoko abadala sibili ukuthi umsebenzi lo bawenza bawufeza. Kodwa esesilakho khathesi ukuthi nxa sesikhangela kwezomnotho, abantu bakithi lokhe bengelawo umnotho, lokhe bengelawo umhlaba. Ungakhangela amazwe amaningi ngawe Africa, lokho esithi not yet ure kunjani ukuthi tuzibuse kakafiki, ngoba umuntu omnyama uzazibusa njani engelayo indlela yokukontrola umnotho owelizwe lakibo lapha azelwe khona. Yikho silenkinga khona, inotho lokho isele ezandleni zabelungu, inotho lokho isezandleni zabantu abalutshwane. Singakhangela futhi lalabo abantu abamnyama abathole umnotho abasibusayo ngamaqili, balobugwelegwele obunengi, bayatshontsha betshontshela thina abantu abamnyama. Siphinde sikhangele futhi ukuthi laba abasibusayo kabasakhuzani, sebegqilaza izizalwane zamazwe abakhokhelayo. Lalawa amanye amazwe kade ngabakhuza abakhuzi, ungakhangela kumbe ngipho umzekeliso weMalawi, abantu bavote kuqilwe sibili, kubuye upresident welinye ilizwe azokuthi ye sibili kurayithe, ukhetho beluluhle luhambe kuhle. Yikho bona khona ukuthi silenkinga. Le Zimbabwe ungananzelela uhlupho esilalo, udube esilalo, alubana amazwe onke e-Africa jikelele abebambisana ukuthi no, laba bantu ababusa eZimbabwe bayahlukuluza abantu, babaphethe ngochuku, kasike sikhulumisaneni labo. Alubana udubo lethu kalungaka, kodwa ngenxa yokuthi bayesabana ngazimbe bavikelana amacala athize kumbe njani, yikho bona khona ukuthi hayi, lapho kuyiwa khona sibili umangusa usemude. Injongo lezinhloso ezazikhona ngesikhathi abadala bebumba inhlanganiso yokumanyanisa iAfrica sokulahlekile, sokuchithekile. Yebo, umhlophe sesimgenqulile, kodwa sesincindezelwa, sesihlukuluzwa ngomunye olombala omnyama njengathi.
Kuyini ongakukhuthaza kuzulu weAfrica la kubohulumende kunazwa nje leli langa lamhlanje?
Okokuqala bakithi, alubana amazwe lawa khona opresident bawo nxa besebenzisana, alubana bayakhangela indaba yokuthi umhlaba bangawuphatha njani, kube le ndlela abangasebenzisana ngayo bebonisana ukuthi umnotho ungasuka njani ezandleni zabelungu ubuyele ezandleni zabensundu. Okwesibili, alubana bayafaka umfutho wokuncedisa amazwe kwesinye isikhathi bawabambe ngamandla ukuthi alungise izinto ezikhathazayo. Ungakhangela udubo leTigray, ukhala udubo lweSudan, ukhala udubo lweZimbabwe, ukhala udubo lweMozambique, ukhala udubo lweDRC. Alubana besile Africa ephilayo, African Union ephilayo, elomdlandla, elomfutho wokulungisa izwekazi leAfrika. Alubana lezi ndubo kazifanani njengalapha ezikhona. Sikhangele even le ndaba yeSaharawi, sikhangele even leBiafra leNigeria. Kunengi iAfrika ekadinga kwenza ukuze kuvikeleke ukuthi umuntu omnyama angabandlululi angahlukuluzi futhi angabulali omnye umuntu omnyama izwe kazi leAfrica lilama refugees iziphephele ezinenge ezikwamanye amazwe zibalekela ukuhlukuzwa ngokwepolitiki ngokomnotho langezinye izinto izinto okutshengisela ukuthi iAfrican Union kayilamandla okuvikela abantu abamnyama basemazweni nawo sengathi bangathola indlela yokuthi abantu bavikeleke emazweni nabo umuntu omnyama angabandlululi abanye abantu abamnyama lobugwelegwele corruption sengathi African Union ingaba lendlela yokuncedisa amazwe ikakhulu izizalwane zamazwe nothi uhulumende ukudevelop ama-mechanism okuthi nxa kube le corruption ibe yi-crime against humanity i-African Union ingenele abantu laba abatshontshela amazwe abo labo babotshwe kumbe baqunywe njengesikubone eChina abantu abamnyama uZulu nje thina ngizakhuthaza ukuthi hayi kasiqhubekenini sifundisana ukuthi inhloso ye-African Union ifonywa kwakuthi yenzeni sikufundise labantu wabethu ukuthi lokhu yikho okumele kwenzakale ukwenza ukuthi labo kusasa nxa sebekhokhela babekwazi ukuthi indlela yiphi.